So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 Mabasa 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uZulu kathesi basanisekile abantu abaningi abakwazi ukuyikho, abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa yizigi yona izabe isebenza njani. So iluhlobo likhona, njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzulu abe lembuzo emine into la iqalise.
UZulu uthwele nzima namuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazigi.
Nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza upayethe enkosini esikhona namhlanje lubuyelani kalobhoyula Khumalo, engafuni ukukhuza ipayethe kuye, uhulumende lo udingani emathambeni? Uyabe udingani.
Wayeyinduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uthi uhulumende kumele aqale ahloniphe inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo engakakhulumi ngamathambo kalobhengula. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. Abantu laba babikwa bebecatshela izulu bemi eceleni kwesakhiwo lesi ebesiseduzane lomgwaqo uChinoyi sasesidilika. Abahlenga abawelwe ingozi babikwa belokhu besazama ukudingisisa ukuthi bangaki abalimeleyo kumbe abafileyo, kodwa bese kutholakele izidumbu zonezo ezine. UZulu uthwele nzima namuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazigi. Amabhanga athumele uZulu imbiko kumakhalekhukhwini yokuthi abasoze benelise ukuthola imali yabo lamuhla. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank omutsha umnumzana John Mushayabanu owazise izolo ngokwethulwa kwemali entsha le uthe uZulu kuzamele ahambise ebhanga imali endala eyama-bond notes, kodwa umuntu engahambisa imali endala eningi kakhulu uzabuzisiswa ukuthi ubevele eyigcine ngaphi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa nxa sinanzelela khathesi uhluphe sesilunanzelele kumbe sikubonayo, amabhanga akhanya sezithumele amameseji ebantwini bonke ngobuningi ukuthi okwenzakala khathesi akula muntu ongenelisi ukubana akhuphe imali yakhe i-RTGS ebhanga ngesizathu sokuthi basazama ukuthi imali le engabi khona ebhanga bazama ukubona umumulo okhona unjani, ngabona basadinga nje ukuthi babone ukuthi ngabule malini. So kuyikhona ukuthi khathesi akula muntu ongenza i-transaction RTGS langawo le mali ebhenki. So imali zonke zibanjwe khona mfana zimumethwe, akula nto ongayenza. Sibona la makhampani amanye anala ama-parastatal lawo akhuluma ukufana naye ukuthi nxa ule RTGS ungeke uyenza wabhadala lutho ngaleyo mali kwalesi sikhathi. So sithe sikhuluma kanje kathesi amabhanga ungeke wayithatha leyo mali, la makhampani la abaningi ama-parastatals ungeke wayisebenzisa leyo mali ubani ubhadale. Ngezinye indlela imali zabantu zivalelwe kathesi estoksini, ungeke wayikhupha leyo mali baze bayenze lokho abantu bafuna ukuthi babone kumbe bafuna ukuthi alayina imali leyo kula ebhenki lezik ngibona ngathi babawulindeleyo kodwa wakhathesi umuntu le mali RTGS falo umuntu ngela mali ngoba kungekho into ongayisebenzisa leyo mali kwalesi sikhathi
yena uZulu uyakuzwisisa yini ukusebenza kwemali le
uZulu sikhuluma kanje kathesi abantu beZimbabwe abaningi balembuzo emningi ngelampendulo ngoba oqala kule mbuzo ethutsha ukuthi alright ngali imali sikhona izik iyo yini ezakusebenza ukuthi ngaze ngifuna ukubhadala kungathiwa hayi lapha lethi US dollar ungabhadala ngezik lobanga leyo mbuzo ikhona abantu abakwazi ukwenzakala njalo abantu bayaqhubeka ukuthi siyananze ukuthi bekule indlela yokuthi kwezindawo ungakhayela emapasipotini le zinto bezithengwa ezitolo lapho ufika kwesinye isitolo uzakuthiwa hayi le impahla ethile ungeke wayithenga nge-RTGS sebenzisa US dollar so imbuzo ekhona kuZulu yena leyo ukuthi khathi esinaso kuleziko izabe isebenza yini izik kumbe kuyasiqhubeka into zifanana ukuthi kuthiwa hayi lapho ungabhadala ngezik lapho ungabhadala nge-US dollar imbuzo yonke ekhona njalo sinazela ukuthi kambe abantu futhi uZulu umbuzo abalayo ukuthi nxa usuthi uyaphuma phandle kwelizwe kambe le imali izabe inanzelelwa yini isemukelwa yini ukuthi ngihambe mina ngithwele izik ngifike ngale ngenezukubana ngiguqulele leyo zik ingene kuleyo mali yelizwe kumbe kuseBotswana mu-South Africa kumbeseZambia ibanjithele baneleyo mali imbuzo yonke ekhona ngezinye indlela uZulu kathesi basanganisekile abantu abaningi abakwazi ukuyikho abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izik yona izabe isebenza njani so iluhlupho olukhona njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenza uZulu abe le mbuzo emine into la iqalise siyakwazi sathi ngena ku-RTGS sasiphuma futhi kokunye kwaba le mbuzo ekhona sangena ku-RTGS yaqhubeka lawo yaluza amandla sakhona sekulohlupho oluphakathi kwalo njalo umbuzo uzulalayo kathesi kambe le imali ingafakwa izabamba yini ukuthi imali ingabe lokuluza amandla yonke leyo imbuzo ekhona esebantwini ukuthi babone kambe le izik izakhuqulwa njani impilo zabo kuthi izisebenza zile mbuzo emkhulu ukuthi kambe ngase zithwele izik ezayo izabe ilamandla yini ukuthi bezenelise ukuthi baziphilise lemuli zabo ngaleyo mali ngoba i-RTGS ibingelamandla kathesi langa uyinikwa ibingancedi ngoba iqala ukuthi ungayithola uyedinga imali yemzini ukuze wenelise ubanithenga izini umbuzo wakhona futhi ukuzisebenzi kathesi ukuthi ngaso kule zik leyo kambe ngase ihole le zik uhla isebenze konke afuna ukwenza kumbe la izahlupho sofana futhi abhode ngale emkambo omnyama azame ukuyadinga idoya leyameli ukuthi indizosebenza so kukhona ukuthi hayi abantu basahanisekile nje akula muntu owazi ukubana kuyiwa ngaphi ikubona la amabhenki ikubona la amakhampani nala amaparasetali bethiyake esimeni osebenzisa izimali so kutho ukuthi uZulu le mbuzo kanti labona babona abamabhizinisi abale mbuzo yikho bemisile ukuthi imali ingahle isebenze ngoba kufanele nxa into le isenzakala kathesi imali esebhenki yomuntu iguqulwe ibe yileso simo ngiqhubeke ngisebenzisa imali kodwa kathesi ungeke wayisebenzisa
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Abecele lebandla lesisis yabasekela umnumzana Nelson Chamisa balelwe ukuthi benze umhlangano obujonge ukuhlomisa inkokheli yezigaba zonke zelizwe emaswingo lamuhla eMacheke Hall. Amalunga labikwa ekunhlanganiso ethiwa Blue Movement aqine esenza lomhlangano kwenye indawo ngemva kokuba amapholisa ahlomileyo amanye elezinja eqaqele lindawo avimba ukuthi umhlangano uqutshwe. Siqoqele isikhulumeli saleli cele umnumzana Promise Mkhwananzi uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Emaswingo umhlangano wethatha sibele siwenze kodwa ke it's very unfortunate ngoba umhlangano lo was not a public meeting ibiyi-workshop nje engathi u-public meeting but a political meeting it was just a workshop
kodwa ligcine liwenza
besinandi uzokwenza umhlangano and kungenanto engasifisa ukwenza umhlangano nalokho esikwenzile umhlangano i-workshop ngingathi mina siyenzile i-workshop.
Okay, kodwa ungasitshela ukuthi wona inhlelo zenu zihamba njani kwakathesi?
Inhlelo zenu zihamba kuhle kakhulu, njengoba ngisho ukuthi inhlangano ama-workshop ayenziwa, inhlangano eyenziwa eyokuhlela nokuqoqa ke umhlangano wethu. Silungiselela ukuzulu weZimbabwe, iZimbabwe entsha, iZimbabwe ehlelekileyo, iZimbabwe ekhuzileyo.
Ye kodwa uZulu uyabuza ukubana lona ibandla elitsha kumbe inhlanganiso entsha izasungulwa nini?
Inhlanganiso yabantu esingathi ngesikhiwa i-citizens movement ikhona iyaphambili ibandla le-TPC ingxenye yale movement enkulu kuba isiyo yodwa kuningi okwenzakalayo hlanganisa ama non-governmental organizations, civil society, abanye abakhokheli abathiyeneyo abadeliva uhlelo lwe-democratism.
Yena umnumzana Nelson Chamisa uzaba ekhona yini kunhlanganiso le?
Umnumzana uNelson Chamisa nguye umkhokheli we-democratic movement yeZimbabwe. Njengoba labona i-statement asikhiphayo ekhuluma ukuthi usetshiye inhlanganiso ye-TCC kodwa kathiyanga ezombangazo. Ngalokho umnumzana ubaba u-Advocate Nelson Chamisa nguye olokhu engumthungameli wenhlanganiso ye-democratic movement jikelele eZimbabwe.
Manje labo abanye abalo mnumzana sengezochabangu bona libathatha njani? Abasoze bephazamise na inhlelo ze
akula sekuyaphanjaniswa kuhle ngoba sebahlanzwa inhlanganiso baphandle sebesenzela babakwenzayo okuyinani lenhlanganiso ye-democratic alternatives inhlanganiso yabantu beZimbabwe abafuna ukubona inguquko elizweni laba laseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele le-CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemaswingo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafuke mbula.
Kwezemaphandleni, iningi lezakhamizi zemaphandleni selikhalela uhulumende ukubana aphange abasize ngokudla bengakabulawa indlala kulandela imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa oze wavuma ukuba kulendlala esabekayo elizweni esithi kudingakala imali engange US$2 billion ukuze ihlenge abantu abafika phose izigidi ezintathu. U-Albert Nube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxayo lo msakazo we-Studio 7 zithi sezisidla nzima kulezi nsuku, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele aziphathise ngokudla. Isabelo sezansi emaNdebeleni nesinye sezigaba ezibhekane lendlala enkulu elizweni lonke jikelele ngenxa yesomiso. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda udofisa ukuthi lalapho ukudla kusabiwa kungabe lenketha betshabi ngoba zonke nje izakhamizi ezigabeni sakhe zidinga uncedo lokudla.
Akula kudla kwezifuyo, akula kudla kwabantu ebesikukhangelele ukuthi aluba kusenzakala, aluba uhulumende athi kungenela lezi inhlanganiso mhlawumbe lazingenele ukuze kunqotshwe le indlala esiphakathi kwabantu ukuthi wonke umuntu anakekelwe kathesi. We make sure ukuthi wonke umuntu uyathola ukudla, kungabi lo muntu okhethwayo. Lokho ukuthi kuthiwa kukhethwa lowo lalowo angeke kusise ndawo. Wonke umuntu akhangelelwe ngelihlo lokuthi athole ukudla lokho akufanele akuthole, ngoba wonke umuntu ulambile njengamanje.
Ugcizelele wathi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedisane lohulumende ekuyisaneni lesi siphepho sendlala ngoba isimo lonyaka singamanga kahle.
Kubi, akuqondanga kubi. Emathebelelendi lapha esikhona kubi kakhulu, amanzi kawekho, ukudla akukho, so konke lokhu kunqaza ukuhlangene kwenza indlala ibe mbi kakhulu.
Amazwi la agcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi seMawane, umnumzana Gabriel Moyo othi lonyaka ngaphandle kokuthi basizwe nguhulumende ngokudla baza kufa nezifuyo zabo.
Kuyadingakala uncedo olukhulu ebantwini, kube lamadona azancedisa abantu ekudleni ngoba ngaphandle kwalokho akula nto ezalunga, ngoba abantu baza kufa nezifuyo zabo. Amanzi akula, ukudla akula. Eminyakeni kuya kube ngcono ngoba abantu bake bathola amajodo, bathole lamakhabe balibaze. Lo nyaka vele akula, sikhuluma nje emasimini vele abaningi sebevulile emasimini.
Unkosikazi Thando Mahoba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda uthi iningi labafundi lilakho ukuphazamiseka ezifundweni kuthemelizayo nxa lingasoze lathola ukudla.
Umntwana lo kumele aye esikolo ayibheke nalezifundo zakhe, ngapha ekhaya kungalali kuthole ukuthi oludliwayo. Sibonga nje ukuzwa uhulumende esithi evumile ukuthi le ndlala ekhona inkulu kakhulu, ifuna ukuthi uhulumende angenile ancedise wonke umuntu ngoba lo nyaka kula kuthi ngubani, abantu bonke balambile.
Umongameli Mnangagwa uze wavuma ngolwesine ukuthi kule ndlala embelizweni nanxa uhulumende wakhe wayesithi iziphala zilamabele aweneleyo ngenxa yohlelo lakho lokulima aluthi ifumvuza. Umnangagwa uthembise njalo ukuthi ngagolo yedwa ozabulawa indlala kuleli ngimele umsakazo we Studio 7 ngisekwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, asengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party onkosazana Busi Moyo noSibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele. UMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathole nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Leqiniso lokuthi capacity imlondolozi eyiyedlele ukuyithwala isidlulisho. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongela mafutha, ibhinzi ngamaganazi ezinyibhinzi ezingavuthwa yeso. Impuphu yangikhona, impuphu emnyama esingakwaziyani. Laba abanye abaphansi amabhikla bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadalicala aphume athini. Ngabe iamnesty layo iyashala phansi ikikhangelisise abantu bona labo ngoba amanye amatshana angikhona abawenzanga befuni sakwaba yingozi eyabeshelayo so akufanani lalaba ama-bitlas ama-bitlas uphuma ngoseptemba ngo-Okthoba sebuyeshi sikhuluma ngabantu bamadrugs ina ngabantu babotefakhuluma amatshala amancane amo-8 months abo-1 year sebezebele bizwe lokuthi ngamajoba e-edish la bantu phansi abantu abasejele cela libamukeshi ukuthi umuntu lo aze abone indlela kungenhla kubana bedingela abantwana okuya esishi kodwa abesecina esezibona esebhale amacala ayiwo asemphosela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimoslem ayengananzwa ejele usesekuremand bekunjani kathesi?
Bekuwesi eHarare kungcono ngoba kade bengamfoseli ukuzokhonza ichurchi zabo kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzweni yangikhona ngesandla kade ngihlalela kathana bathi kwesinye isikhathi uzokuthiwa ngikhona kula muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona azame ukukhulunya ukuthi mina phela libe wathi ngingumoslem bahla zokugqoka ngikhuluma kungenile 2 years ngisehluke ukukhuleka bengiphila ngokwenza ama-duwazi kodwa i-constitution yona inangahelo lokholo lomuntu ngoba kwesinye isikhathi wabezwa bephuluma besithi into zenu zama-right liyazishiya phansi.
Wawusithi njalo bayasetsha okungelanhlonipho labantu besifazane lokhu bekwenza
like mina ngigqoka amangilazi amehle kungenzakala ukuthi wakhohlwe kube kwazi ukuthi uzashiceshe kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamani kuphi emalangeni into adluleyo kube le inye isetshe inye ethi abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi baseshe kafayi bayakhitha ukudla bathi ukudla kakungeni emaseni kwesinye isikhathi bathi bathathe amasaka okugeza kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka abanye manje babe belamaloshini amaloshini awuvunyelwe kungaba le ivashini abangane bayayisolela layo bayayithatha amakama ama-telecom bayathatha okokuthi bakutshela yana lapha aguqa ngitshela nxa uyaguqela umzukulu wakho kele ukuguqa uyabe usuphambani ipanitho sosiyagezisa amathe
ye ngomzukulu utsho ubani
ugadi uyabe yisazikani
ukodwa ngabawuphi umhlobo
amandebele khona avala angabona angu-4 or 5 umhlobo wakhonayo oyedwa nje umndebele ongani ulezindlane esingalikhonayo njalo into engimangalisayo ilaba amashona angapha ababiwevinje ngamashona eharari lapho esasivele khona isiburu angikwazi ukuthi bushungu bani nolunye abani abalalo phezu kwethu ngendlela adesiphila khona sibuya sipeshela sitandada kodwa siphumile singabathikileyo bekunzima ukuthi imbhida yesesikhathi ikhayiwe yaphela amabhuzula amachongololo bangasayefaka emdizeni kunjalo ngizadlala ikhethi kulaba amagundwane bamachongololo lahla khatshana ngoba ungayekela kuyabe kungalaplani lakwesinye isikhathi ade bebuya amavisa ade befike bahlalise ngaye beze bengene ngo-1 befike khonangale ngama-9 sibabone ngo-1 kwesinye isikhathi bebacothe bengabonanga.
Ungathini ngokufica sokule ngxabano kubandla lakho le-MRP?
Kubuhlungu khonokuyana ngoba sokukele sokukhanya antwatina sasisenza izipunu zokukapula ithukela befake enkomithini bona laba abayibasebengani badabukana labantu thina sikwazi ukuthi uhamba njani sikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe?
Ukuqhubeka nyakhula ngaze ngibe ngasabuyele ngivele ebunzimeni okungaka siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Bengifisa kuphela ukuqhubeka ngebusiness yami ngangathola kahle imali njalo ngingathi umsebenzi ongangincedwa lapho kuyabe kuright
what ibhizinisi wawusenza
angangithengisi ngangithengiyakhile uyishopu angikwazi but impahla zasendlini ukhanya kuchithela okuningi ezigqoko khaya kuswela vele into eziningi khaya uchithekile
kwangelamuntu okukukhangeleli
lowo ngunkosazana Busimoyo ilunga lemthwakazi Republic Party sizwe njalo omunye wakhe unkosazana Sibongile Vanda basanda ukukhululwa ejele emlondolozi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana belami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni sekwamukela kuhle
hayi siyabonga baba siyabonga
ye ungasitshela ukuthi uluzwe njani wena udaba lolo lokubana amathambo enkosi ulobhengula asetholakele lapho angcwatshwa kwona
hayi amathambo awatholakanga azange bawathole amathambo lawo singathi nje sokukhuluma ezombangazo sezingena phakathi ezombangazo lapha nje ukuvala nje ukubambisa nje abantu ilije ilanga likwazile nje emini akula qiniso ngendaba leyi ayikho lokhu ukuthi mhlawumbe umashobane wagudla ngale eZambia eEastern Zambia at the time kwakuyisigaba esikhulu kunaphayana le ndaba yayibiza uzwa ngendaba emuva khonani yikho ke ngesikhathi leso yesakholwa ukuthi mhlawumbe ngxe inkosi yadlula khonaphayana kodwa ukuthi intaba thize ikhona laphayana lokhu sakuzwa kudala akuthuthanga namhlanje sakuzwa kudala sikhuluma lobaba unyathi uphathisa nyathi khonaphana laye engakalobi ibhuku lakhe yikho ke sikhuluma ngendaba endala esasiyiphethe njengemfihlo kithi ukuthi engxenye ilele khona phaya hathi ukuthi namhlanje ezepolitics bethi ingungu ukuthi sesitholile hayi le nto kudala sasiyazi sasithulele nje kuphela ukuthi engxenye ilele laphaya lakho phezu kwalokho asoze inkosi ekhona khona phayana eZambia ivume ukuthi basondele endaweni ethize bahamba nje egangeni amadoda athize bakhomba bathi hayi liyazibona izintaba ngale sicabanga ukuthi engxenye inkosi ilele khona phaya kodwa angeke lisondele ngoba lokho hayi kuyazila akulamvumo ukuthi lisondele bafika khona le bacabanga ukuthi hayi bazatshengiswa sibili ukuthi inkosi ilele phansi la apha kumbe amathambo alaphana hayi lokho akukho
manje ke nxa sikhangela ukubana kungaba liqiniso ukuthi akhona phana amathambo libona yini kufanele ukuthi agejwe ayebekwe eZimbabwe
hayi leyo ndoda inkulumo eba ngizwile umuntu omdala ekhuluma ngumthanda kakhulu ngimhlonipha kakhulu uMbulazi uKhumalo uLeo umuntu omdala uXegwana esithi lingawathola amathambo lawa lizawenza sesizathola liwagula liwagula lisenza imthanyithanyi ligide ebusuku lisenzani kuzaba njani uMbulazi wathi linqwala ukuvele ukukhuluma ngento le wathi kuyazila and lakho umuntu ohlose ukuthi asondele athinte enzeni uyazethesa nje izimo uyazethesa izimo ngoba lapha usedlulisile amalawulo wadlulisa kathana nxa ukuthi phambilini and lapha ngikhuluma ngokuthi kuzaba yisigodlo esikhulumayo ebukhosini ukuthi kuthweni senzeni kufanele yini ukuthi silonde indlela siyekhonale siyecungulula ukuthi lathi sithole iqiniso ukuthi yikho yikho konke lokho kuzaphuma esigodlweni kombulalo ukuthi singahamba endleleni leyi singakafiki esigabeni sokuthi siqukule simlethe ngapha kithi hayi lokho kukhathana kakhulu kodwa into engayikhuluma kakhulu ngitshaye phansi ngenduku kakhulu indaba leyi ayingenelani lombangazo ayingenelani lepolitiki ayingenelani nohulumende okhona ikhatshana ikhatshana nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza ubayethe enkosini esikhona namhlanje lubulelani kalobho inqula khumalo engafuni ukukhuza ubayethe kuye uhulumende lo udingani emathambeni uyabe edingani kukhokho kumuntu lo ebanzi kakhulu uhulumende engalawuli kuyavila sibili kakhulu engathathi inyathelo
hayi kuyezwakala esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi mahlabe ezulu siyabonga kakhulu ukuthi sihlafuna ithamba leli sikhulume ngakho siyabonga baba
hayi lathi sibone lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwendi wenu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo uhlelo lunye neviki ezayo sikhathi sini. Uhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi uPetros Dlovu ohamba njalo ngegama lokuthi umzukulu kaGoliathi linsizwa idabuka esigabeni sedandanda elupane kodwa icula ikwele South Africa. Nansi-ke lapha ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalade layo elitsha.
Siyohlanganelupane, siyohlanganelupane ngale ngoma.
Nabingelela babu untungameli nabalaleli be Studio 7 kwezomculo ngiqale lonyaka so ngikhuphe ingoma eziwu-4 angahambi bangelide kakhulu
washo wangena umzuku kaGoliathi madoda abanye bathi ngumhlanganiso ohlanganisa into ezimnandi ithofo kabuyela sihofahlofa lapho amabhathani bese ngishaya ebantu ngengo ithi kumemeza umsira ngemthathaleko lasetholotho phansi kweseyangkathi isigodi waphinda kwamemeza njalo ithambo lenyoka ngemthatha kwetholotho kwadlamini isigodi ngithi ngisazobashaya abafana ngengoma bekhala abakhalayo bese bezonda abalomoya
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngihlala kwelase-South Africa bakuntungameli inumber zami 0622552869 ngizophinda njalo 0622552869 ukuhlala ngihlala ngise-Johannesburg kwelase-South Africa
ubatshiyela wapha mazwi abalandeli
abalandeli bami ngibatshiyela ukuthi noma kungabe kunzima kangakanani emculweni ngisazoqhubeka ngibajabulise bengakhathazeki
into nje engayitshela nje abathakazelela ingoma zami naku-online angingazifaki ngisazama ukuthi ngizifake ku-online ipheji le-Facebook ma beyabe bendidinga abantu bengandithola ma begugula laphana bagugula libhalwe mzukulu kaGoliathi hlanganani
umbona ngenje akhula kanje
Nanso ke insizwa edabuka eDandanda ethiwa yona nguPetros Dlovu kumbe umzukulu kaGoliathi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. UZulu uthwele nzima lamhla ngemva kokwehluleka usebenzisa imali. Siludgiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande sithi sidibanele njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.